Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiri osethulele indaba ngolimi lwesishona olamukelayo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Mpandula 2022 ngugeno Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu esikubone kungena kuma account ethu kusimangalisile kakhulu ngoba uhulumende wayesithembisile, kodwa njengababalithi asisakwazi ukuthi waye engasizweli.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi kusukela mhla ka 26 Mpandula nxa umqathi engengezelelanga iholo lazo.
Usehlukanise abantwana bakhe uhulumende okokuthi lanxa esebathuma ukuthi banisukuma uye emagrosi umntwana kumele alabhulizane.
Sizondisa abanengi isaziso sikahulumende sokwengezelela imali zama-allowances zamakhansila elizweni lonke ngesilinganiso esedlula okungamakhulu amathathu ekhulwini 300%. Kuliviki kuwoza Friday silomculi u-Ishmael Mubingi owazakala ngegama lokuthi ngulitshe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulu msakazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende zihlangene namhla zakhulumisana ngodaba lweholo ezithi liphansi kakhulu okwenza ziphile nzima. Lumhlangano uphumele nyathela lokulobela uhulumende ukumazisa ukuthi nxa engagcwalisisanga isithembiso sokwengezelela iholo, izisebenzi zizakhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ye-Federation of Zimbabwe Educators Union, i-FOZEU, ngeyinye yenhlanganiso ezingene umhlangano lo owenzelwe emahofisini awe-Public Service Associations Building aseHarare. Ingxoxo ibigxile kakhulu ngokwephulwa kwesithembiso sokwengezwa kweholo okwethulwa ngumphathintambo wezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, ngenyanga edluleyo. Kuvunyelanwe ukuthi uhulumende kumele abhadale iholo elathenjiswayo mhla ka-25 Mpandula. Bathi njalo mhla ka-26 Mpandula, izisebenzi zonke zizakuma ukusebenza nxa leso sithembiso singagcwaliswanga. UMnumzana Goodwill Taderera, obambele unobhala wenhlanganiso eyeZimbabwe Teachers Association, iZimta, ulandisa ngempumela yomhlangano lo.
During the meeting, we decided to talk only about the cost of living adjustment as promised by the two ministers. We have said we expect the minister to honor his promise even before the end of September.
Besikhangelele ukuthi kuzalungisiswa indleko zansuku zonke ngemva kokubana umphathintambo esithembisile. Emhlanganweni sikhulume ngalokho kuphela njengokuthembisa kwabaphathi ezisebenzi zikahulumende kanye lobona ngokuhanjiswa kwemali uProfessor Mthuli Ncube. Amalunga ethu belokukhangelela ovumelekileyo njalo sebebolekile bekholela kulokho okwakukhulunywe ngumphathintambo. Ngalokho thina sikhangelele ukuthi umphathintambo ame ngezithembiso zakhe.
Unkosikazi Nomsa Ndebele, omunye wababalisi, uthi udane okwamagama ngokungagcwaliswa kwesithembiso sokwengezelelwa iholo ngumqhatshi.
Lokhu esikubone kungena kuma-account ethu kusimangalisile kakhulu ngoba uhulumende wayesithembisile, kodwa njengababalithi asisakwazi ukuthi waye engasizweli. Khathesi sesilinde abasimeleyo ukuthi betho impumela yomhlangano lokuthi kumele senze njani ngemva kwalowo mhlangano.
UMnumzana Cabangani Ngwenya, umphathisikolo weManasa Primary, uthi uhulumende akatshengisi isifiso sokunakekela izisebenzi zakhe.
Lezi mali eziholwa ngama-civil servant kutshengisa ukuthi ukudelela kukahulumende. Khathesi ababalisi bayehluleka ukubhadala i-school fees. Lokho kwenziwe nguhulumende kuyenyanyisa, njalo akutshengisi ukuthi labantu yena ngokwakhe ufuna nje ukuzenzela okuthandayo.
Uhulumende uphiwe iviki lamalanga amabili ukuba akhuphule iholo lezisebenzi zakhe. Ngaphandle kwalokhu, izisebenzi zikahulumende sezithe ngeke zanelise ukuya emsebenzini kusukela mhla ka-26 Mpandula. Lokhu kuvele kumhlangano oqhutshwe namhla phakathi kwenhlanganiso ezimele izisebenzi zikahulumende lomqhathi ngemva kokuba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube engagcwalisanga isithembiso sakhe sokwengezelela iholo ngenyanga kaMpandula. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo wogatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Paul Mavima, kodwa wachaza ukuba kufanele kube lengxoxo phakathi kukahulumende lenhlanganiso ezimele izisebenzi ukuze kube lesivumelwano esifakwayo. Wathi njalo umphathintambo okhangele ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wathembisa ukukhuphula iholo ngenyanga kaMpandula nxa umnotho welizwe wenze kuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngathi ezicubungula ezombusazwe lababona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu zithi kulesidingo sokuthi kuhlaziywe indima eyadlalwa ngababona ngokwethulwa kwezindaba ngesikhathi kusenzakala isigaso mbhuqazwe owegugurawundi eleZimbabwe lisanda kuthola uzibuse lapho kwabulawa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Kungalesi sizathu ezinye zalezi ngcwethi beziqoqe ingxoxo mpikiswano enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi kuchasiswe kabanzi ukuphatheka kwentatheli izindaba lapho kusethulwa ngegugurawundi. Kodwa lingxoxo icine ingasenziwanga izolo, idluliselwe phambili ukuze yenziwe mhla ka-22 Mpandula. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa lelinye yengcwethi ezinxuswe ukuchasisa kabanzi ngalolu daba kulinkundla, usikhwica mfundo Admo Xolani Chuma owekolitshi le-Bristol eBhilithane njalo owakwaba intatheli izindaba eZimbabwe.
Uhlelo lwebesilulungisayo lumayelana ngendaba yegugurawundi alusenzakalanga kodwa izolo ku-Twitter because of i-connectivity ibingangeni kuhle, but sebeplane abafana ukuba ilungiswe for next week nge-Thursday same time. Into nje sifuna ukuyikhangela lapha nje nginika i-public lecture, abathi i-public lecture njengoba mina sebenzela one of the biggest universities in UK lapha, we thought we can use that profile to seek for justice yabantu ababa ngama victims. Ngiyathemba indaba ye yokusika for justice uyayi understand.
Sichasisele Juma.
Kulemunye u speaker mfundo kutwa ngo Priscilla Heiner uthi yena akulalizwe emhlabeni elaba le history ye injustices ze torture lokubulala abantu elake laba right abantu bangakhulumisananga kungabanga le justice kungabanga le redress zezilonda zabantu. So sizama lathi ukuba silungise, asikhulumi ngendaba yegugurawundi ukuhlokoza abantu ngoba ngiyazi ludaba olusensitive lolo, but sikhuluma ngendaba yegugurawundi indlela yokuba abantu silungise ilizwe lethu, abantu bakhulumisane kahle, ngoba ilizwe nxa lingalungiswanga kahle into enzakalayo ukuba i-economy yelizwe kayiphumeleli.
Lapha sikhuluma ngokukhumisana umlotha yini?
Khulumi ngokukhumisana umlotha as such, ngoba indaba yegugurawundi injustices ezenzakala eMatabeleland zi well documented all over the world. Ungiloba ungakhangela kusiya kubo Rwanda, imuseum eRwanda, igugurawundi ilisted as one of the genocides of the world, but yet ayikaze ama victims akho. Ngikhuluma ngabantu ababebulawa, nxa bebulawa batshelwe ukuba ubulawelwa ukuba lindebele. Ngikhuluma ngabantu ababequnywa indlebe, bequnywa amalitsi bayitshele ukuthi sikwenza lokho ngenxa yokuthi lindebele.
Kuyini-ke elizama ukukwenza?
So into esizama ukuyenza lapha yikuba kube lento loba enjenge-truth commission. Kungaba ne-truth commission, i-truth commission e-independent from i-government. Kungaba ne-truth commission yana independent from i-government loba ibe-truth commission engaranwa yi-United Nations because of i-political landscape yethu yaseZimbabwe. We might need a bigger and global institution. Ngoba thina ngokwethu amaZimbabweni sesitshengisile for the past 42 years ukuba gasi kwanisi ukuba sizilungisele thina sodwa because sihlala in a global village silacela uncedo loba e South Africa loba e Mozambique loba e SADC loba e UN ukuthi si address indaba ye Gukuraound indaba ye Gukuraound why kumele i address abantwana abazalwa eMathebelelandi have not fared well ngenxa yokuba iGukuraound is injustice intergenerational iGukuraound was socio-economic in design iwakhangela ukuba iya affecta abantwana ngendaba zefundo babanye baba zintandane bafelwa so yinto okumele iaddresswe kube sibe the public conversation yiyo lesizama ukuyiqala manje
Usikhwica Mfundo Admore Chuma isizalwane seZimbabwe ofundisa ekolitshini leBristol University ubexoxa leStudio 7 ngocingo eseBilitane. Umnumzana Daniel Molokele, ilunga ledale lePhalamende likubandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change, uthi abadabuka kwele China abemba ukuchiyeneyo eZimbabwe benza okungekho emthethweni. Uthi bemba amalahle endaweni yokufuywa inyamazana zasendle, basusa abantu emzini yabo ngenkani, njalo ababhadali izisebenzi iholo elisemthethweni. Umulokele uthi bakhahlameza izakhamizi edinde lapho abaphanda khona amalahle emathuneni nabo khokho babo. Uthi uzasebenza labanye bakhe abakunhlanganiso ye-Interparliamentary Alliance on China ekuzameni kulungisa konke okubi okwenziwa ngabadabuka kwele China abemba okuchiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Asanelisanga ukukhuluma labesigodlweni sakwele China eZimbabwe ngoba bengaphenduli omakhale khukhwini. Umolokele onxuswe ngabakunhlanganiso ye-International Republican Institute kwele Melika uxoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Lapho engivela khona ewange emalahleni sithwele nzima ngamaChina abalambeko abahloniphi bayasidelela so badelela beze bevule imigodi yamalahla phezu kwamangcwaba abantu abadala bethu badelela beze bezame ukuvula umgodi wamalahla ewange National Park ngendlela esiyihlonipha lokuyiqathekisa ngayo ewange National Park bona bafuna ukuvula umgodi wamalahla so thina sihlanganele labanye ama parliamentarians abavela kwamanye amazwe over 30 countries mina ngirepresenta ama parliamentarians I was the only one kade ngiqosiwe from not just Zimbabwe but from the entire Southern African region so I was a delegate representing iSouthern Africa ngikhulumela ama parliamentarians across Southern Africa ngendaba yona le ukuthi sikhathele ngama China sikhathele ngawo
kodwa lingenzani ngakho njengoba kukhanya ngazani uhulumende uyabasekela phela ngokweza kwankona
siyazi ukuthi uhulumende okhona kulezi nsuku ezanu PF usebenza nama China le Zambia uhulumende kade khona Patriotic Front besenza lama China kodwa i opposition ingenile enyakenye kathesi asethwele nzima eZambia lathi sikhangele ukuthi next year eZimbabwe i opposition izangqoba and the policy yethu on China will change okwamanje sizasebenza lamaya ama parliamentarians sesivulile i WhatsApp group sifuna ukulonch iPark eZimbabwe so sokulama ama MPs laba abalendubekelo lazama China kuma constituents abo so siyahlangana as parliamentarians eZimbabwe sisebenza ndawonye ukuthi silwise iChina also ama parliamentarians eAfrica sesiqalisa li platform yethu iPark Africa Forum lapho siyabe sihlangana sivela eUganda sivela eKenya sivela eTanzania sivela eZimbabwe eNigeria sisithi ka sisebenzene ndawonye ukulwisana lama China ukwenza ukuthi ama China ayekele ukudelela abantu abansundu ayekele ukudelela iAfrica ayekele ukuhlukumeza abantu baseAfrica yindlela esiyabe sisebenza ngayo sisiyaphambili siyasebenza nabanye emagumu amanye nomhlaba ukuthi ni ama parliamentarians eAmerica eEurope eAsia eLatin America wherever they are sisebenze ndawonye ukuthi ni iChina iqalise ukuhlonipha abantu ikakhulu ama local communities mayisenza ama foreign policy strategy nama investment strategies
Umnumzana Daniel Molokele lilunga ledale lePhalamende ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eWashington DC Sizondisa abanengi isaziso sikahulumende sokwengezelela imali zama-allowances zamakansila elizweni lonke ngesilinganiso esedlula okungamakhulu amathathu ekhulwini 300%. Kodwa kulamanye amakansila athi kasikho isizathu sokujabulela okwenziwe nguhulumende. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi saziso sivezwe encwadini elotshelwe omeya labagcinisihlalo babomunisipala ilizwe lonke jikelele ngabogatsha lwentuthuko yembuso yezabelo yasayinwa ngunobhala wayo mhla ka-14 kuyonale inyanga umnumzana Zwinechimwe Ruvinga Churu. Ukukhuphulwa kwemali yama-allowances yamakansila nguhulumende kuza ngesikhathi uhulumende munye esithi akalayo imali yokungezelela izisebenzi zakhe. Kodwa amakansila akhulumisane le-Studio 7 alembono ehlukeneyo ngaleli nyathela. Abanye bethi akubajabulisi lokho njengabameli bakaZulu kubomunisipala. Omunye walabo kungomela uZulu kuward 37 emzini wekhuwadzana East eHarare, ukansela Jason Kautsa.
It's a mockery to the local authority. The central government, they forgot the councillor. Doesn't matter the councillor is from opposition or from the ruling party, but a councillor has a key role to play in the community, so he has to be given a better remuneration at the end of the month.
Kuyinhlekisa kubaphathi bendawo. Uhulumende usekhodliwe ngokhansila laba. Akukhathalekile ukuba lo khansila uvela ebandleni eliphikisayo loba elibusayo. Ulendima enkulu ayidlalayo emphakathini njalo kumele atholiswe imali engcono.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUS, bathi kuyethusa njalo kuyabathukuthelisa lokho osekusenzakala. Uhulumende esengowanelisa ukutholela olunye uhlangothi lwakhe imali yokwengeza iholo kodwa esithi akalayo nxa sekuyizisebenzi zakhe. Isikhulumeli se-RTUS le umnumzana Themba kuye moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba.
Kuyasethusa thini ukuthi uhulumende omkhulu i-national government uyayizwa isitayela mali kodwa nanku lapha isitshengisa ukuthi local government ibeka umgoqo wokuthi ukhansila umuntu ohole i-allowance ahole 115,400 and something dollars. Ngapha isisebenzi sabo kuhulumende umbalisi oyenza umsebenzi omkhulu uhola 30,000 njengesalari.
Ukwenza kukahulumende lokhu umoyo uthi yikuxabanisa izisebenzi zakhe.
Khonokho kuyizinto okunjengalokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende uphila ngamanga. Uhulumende uphila ngokutshontsha ngoba kuyasitshengisa ukuthi izimali zikhona kodwa nxa bezitshontsha zisala zikibo. Usehlukanise abantwana bakhe uhulumende okokuthi lanxa esebathuma ukuthi banisukuma uye emagrosi umntwana kumele alabhule izandla.
Kunje umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula amazwi akhe emhlanganweni wamalanga amabili wamakansila leziphathamandla zikamunisipala lapho aveze khona ukuba sebezovunyelwa ukuthenga izimota phandle kwelizwe amakansila engahlawuliswa umthelo weduty lapho zingena elizweni. Kodwa ukansila kaward 16 edolobheni leHarare umnumzana Danford Ngazure ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi kasikho isidingo sokuthakazelela lokho ngoba kungayisikho abakungenela kulezo zikhundla esithi kumele kuqakathekiswe izakhamizi hatshi bona. Ungadziwore uthi ufuna uhulumende alandele lokho okuthiwa ngumthetho atholise omunisipala leyo mali eyisilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% ukuze banelise uqhuba imisebenzi esiza uZulu. Omeya labagcinisihlalo babomunisipala sebezothola imali engange $138,575.40 yakuleli yama-allowances. Abasekeli babo bona bezotholiswa engange $127,027.45 kuthi abagcinisihlalo bamakomidi kamunisipala bona bezotholiswa engange $120,098.68 amakansila wona esezotholiswa engange $115,479.50 kuyimali yakuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Lapha 15 bandula lusuku lwe International Day of Democracy. Lezi isikhathi sokuthi kuvezwe ubuhle bokuba lohulumende okhululekileyo njalo ngokubhekanelo zulu ozama ukuzibusa emhlabeni wonke jikelele. Usuku lolu lunanzwe lonyaka phansi kwesihloko esithi Freedom of the Press. Ngesikhathi kulabantu abazama ukuvimba ukuba kube lohulumende kaZulu, kuqakathekile ukuthi kukhululeke imisakazo, amaphephandaba lokunye okwethulwa khona imbiko etshiyeneyo. Ukukhululeka kwakho konke lokhu kwenza ukuba kuvikelwe uhulumende kaZulu ngoba kulakho ukuveza ubukhohlakali, ukuvezela uZulu imithetho emihle lemibi, ilungelo loluntu, kube lokukhulumisana phakathi kwabantu njalo lokukhuthazana ukuba umuntu lomuntu akhulumisa ntando. Kulakho njalo ukuveza izenzo ezimbi zababusa ngenkani ezinjengokufuna ukuthi kuqhutshwe ukhetho olungaqondanga labazama ukuvimba ukuthi uZulu akhululeke uma efisa ukuvota lokwenza okunye okulenjongo yokuthi kube lohulumende okhululekileyo. Elemelika likhuthaza ukuba kube labohulumende abakhululekileyo. Lokhu kuvezwe ngamazwi kamnumzana Anthony Blinken okhokela uhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe. UBlinken uthi ukuba lohulumende okhululekileyo kutsho ukuthi abantu balamalungelo okwenza abakufunayo njalo kuvimba ukuthi kube lobudlwangudlwangu. Uthi uhulumende okhululekileyo wenza ukuthi abantu bonke bejabule bezenzele esantando. UBlinken uthi ukukhululeka kukaZulu kutsho ukuthi abantu balwisana lababhekana lakho bendawonye. Umongameli Joseph Biden uthi uhulumende kaZulu omele uZulu wenza kube lengqubekela phambili ukuphumelela kwabantu njalo kungabi lempi zomvukela. UBiden uthi ukuba lohulumende kaZulu akutsho ukuthi konke kuhle. Uthi kuyasetshenzelwa kakhulu ukuthi kube lohulumende okhululekileyo. Uthi ngakho lokho kuqakathekile kakhulu ukuthi kube losuku lwe-International Day of Democracy.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi uIshmael Muvingi owazakala ngegama lokuthi nguLitshe. Yena ke ucula umdumo wakhe awubiza ngokuthi yiMix Masala. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Wemagula kulinywa
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 wemasila kudliwa
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 uyangithanda mina
uyangithanda.
ULitshe udume kakhulu esenza imigido yesintu lamaqembu athiyeneyo. Uthi sekubona kufanele ukuthi la yacule imiculo yakhe yakulezi nsuku ehamba yedwa. Yekela sizwe imbali yakhe.
Ngizelwe emulini yabantwana abangu-4, amajaha amabili lamantombazana amabili. Mina ngiyi-second born kuleyo muli. I-primary education yami ngayenza Robert Treadgold Primary School. Ngasuka ngasenziya ku-secondary school e-Milton High School lase-Inyanda High School. Umculo wami ngubiza ngokuthi yi-mix masala ngoba kuhlangene ama-genre ahlukeneyo. Ufuna ukuhlabela ukuthi vele uhlabela ngiyakuthanda into engiyithandayo njalo ngithanda ukuthi lapho kuhlabeleni kwami ngifundise njalo ngithokozise abalaleli ngingoma zami engiyabe ngizicula. Ingoma zami it's entertainment ziyajabulisa ngapha zile mfundiso.
Asebenza labo
mina ngisebenza lo Joseph Ngubu lo Desmond Ntini abayibo manager bami ku Litje Music. Ngiqale ukuhlabela ngomnyaka ka 1994 lapho ngasebenza khona leqembu isadalala amajekede asebenza leqembu le CI Arts. Ngiqeda lapho ngasebenza leqembu umkhati Theatre Works okuyikho engisebenza khona lamanje.
Uphosela ilizwi kubalaleli ungakahambi.
Abalaleli abafuna ukuthola ingoma zami mina ngitholakala kuma social handles ku Facebook ngulitje music, ku Instagram litje summers, njalo la ku WhatsApp ngiyatholakala kunombolo zami ezithi 0779 667096.
Uqinisa kozomculo njengelitshe ulitshe ebesiqwejisela ekuhlelo Hoza Hoza Friday mbalaso nemnandikini lonke igama lamu Ezra Jesus Banda.
Wemagula kulinywa,
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 wemasila kudliwa,
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 uyangithanda mina,
uyangithanda
Hobi nyangi pelile,
Hobi nyangi pelile,
uyangithanda mina,
uyangithanda,
Hobi nyangi pelile.
Good Life Talk namhlanje sikhangela ukwenziwa ngabe China kwele Zimbabwe. Iningi likhala ngokuthi abaphathi kuhle izisebenzi njalo bayakhuquluza umnotho welizwe. Ngehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi kusukela mhla ka 26 Mpandula nxa umqatshi engengezelelanga iholo lazo. Sizondisa abanengi isaziso sikahulumende sokwengezelela imali zama allowances zama kansila elizweni lonke ngesilinganiso esedlula ngamakhulu amathathu ekhulwini 300%. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi Ishmael Mubingi owazakala ngegama lokuthi ngulitshe. Belilalele umsakazo eliwulethelwe iStudio 7 eVoice of America. Sisakaza sise Washington DC kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa kusihlwa ngo-half past seven. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.